VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 8 Mabasa 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesizathi umzimba wakhe siwugcine njengesithi council imuli yakhe ibifisa ukuthi atshiswe, so sesenza amalungiselelo ukuthi simtshise ubaba lowo.
Ukubulawa komuntu wakuqala wakubulawayo umkhuhlane we-coronavirus kwethuse izakhamizi zaleli dolobho njalo zijukuthele ngodaba lokuthi akula sibhedlela kuleli dolobho esilungele ukonga abayabe sebegula. Odokotela beZimbabwe bathi bakhathazekile ngendlela uhulumende aphuza ngayo ukukhipha imibiko emayelana labantu abalegciwane le-COVID-19.
Kungenzwa njani ukuthi kube le-early isolation ukuze sivikele uhamba kwe-infection le kakhulu kwamadokotela lamanesi azobona isigulane.
Ukuthi ke inani labantu asebefunyanwe beleli gciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele seliyisigidi phose lengxenye 1,450,343. Izwe lazile Afrika sebezinkulungwane phose ezilishumi lanye 10,710 labulala abangamakhulu edlula amahlanu 534. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukubulawa komuntu wakuqala wakubulawayo umkhuhlane we-coronavirus kwethuse izakhamizi zaleli dolobho. Ukwenza zithukuthele ngamandla ludaba lokuthi akula sibhedlela kuleli dolobho esilungele ukonga abantu abalomkhuhlane lo. Uhulumende wazise izolo ntambama ukubana umufi ngowesilisa obeseleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa lasitshiyagalolunye 79 obhubhele kwesinye isibhedlela ngomgqibelo. Lokhu kutsho ukuba abantu asebebulewe yi-coronavirus eZimbabwe sebebabili. Inani lasebefunyenwe lile gciwane leli emhlabeni jikelele seliyisigidi phose lengxenye 1,450,343. IMelika ilenkulungwane ezingamakhulu phose amane 399,979. Emhlabeni jikelele asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezingamashumi edlula 83,568. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane phose ezilishumi lanye 10,710 labulala abangamakhulu edlula amahlanu 534. Uhulumende weZimbabwe usolwa ngabaningi besithi kungani ethethe insuku ezintathu ukuthi azise isizwe ngemfa yomuntu wesibili. Udaba lokugula komufi lo lukhanya lungaphathwanga ngendlela ngoba kule mbiko yokuthi kuthethe insuku eziningi ukuthi amaphepha akhe ahanjiswe eHarare lapho okuhlolwa khona i-coronavirus. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawa ye-Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi othi izakhamizi zaleli dolobho zithithibele njalo zithukuthele.
Khathesi asikabi layo i-isolation center esilayo njengobulawayo. Kuyinto ebuhlungu naleyo, besifisa ukuthi nga already son groove lekhulunyiswayo lali ekusekusileni ngaseziyindawo esezibekiwe zalungisiswa, but azikalungisiswa. So kuyatshengisa ukuthi indlela esenza ngayo njengeZimbabwe njengabantu bezempilakahle kukhanya ngathi ukuhamba asinanzelele ukuqakatheka kokuthi lomkhuhlane yingozi bani. Ngabe sifisa ukuthi khathesi njengoba sokunje aluba sesile senta lapho abantu abangagcinwa khona. Owesibili bese sinanzela ukuthi lokho okwenzakeleyo izakhamizi sibili zilokwethuka ukukhulu zithithibele ukuthi umuma umhlanga. So ke kunjalo thina siyaxwayisa ke ngendlela eqakathekileyo ukuthi njengobulawayo njengabantu bangapha emkhulu umganga emandebeleni sokusegcikeni ukuthi lomkhuhlane ukhona ende sokusegcikeni ukuthi usungenile asawucabangela asawuzweli kwezinye indawo ngokunjalo ke cela abantu bahloniphe khona kwabakutshelwa iWorld Health Organization labezempila kahle ngabo uhulumende wethu weZimbabwe ukuthi abantu abahlale ezindlini into yokuqala iqhathe kuleyo abantu bahlale ezindlini abantu bananzelele ukuthi ekusebenzeni kwenisasebenzisa ama sanitizers lana ukuthi labe sihambe kuwona sigeze khona kwesikuhloni bese kunanzelela abantu sinanzelele futhi nxa kudingeka futhi sesingena endaweni ezingathi zibhizi abantu besiyalanda ukudla impube ukumnyana khona abantu bazame futhi ukuthi bafake lakhona kokufakwa ama mask bese sicela futhi abantu ukuthi ekwenzeni kwabo nxa besiyathenga ukudla kumbe bephumeza endlini zabo abananzela ukuthi ayi-social distance ukuthi at least umkhuhlane leyo siwuvikele khona kusiyakubona ukuthi kuqakathekile abantu asikunanzela ukwenza ukuthi sivikele ukumemethekwa kwalowo mkhuhlane
umufi siyakwazi ukuthi wayesesibhedlela selatshwa njalo engaba wathintana labantu abaningi njengesakhamuzi sakobulawayo zithini izakhamizi ngalolu daba
njengezakhamizi kule nto esizinanzelela okokuqala yikuthi bonabo abezempila kahle amadokotela amanesi lawo bonke ababele ingxenye yokubana abangenele benethala lo muntu esekuguleni kwakhe beyangakwazi ukubulawa kuyini besikhale ukuthi khathi esibahle bezo self quarantine sokufanele bona abantu babe babone ukuthi baleke bantini baza isolate baze batheste ukubona ali ba right akubheleli khona abo even ama family members abakagudlana lawo sokuyinto efana nayo ngoba sikwazi ukuthi bona bayisimo bani labo ngokufana nayo babe ku self quarantine labo baze batheste akubheleli khona abo engcela bona abo abasebenza ama palazo kuye babayancetha ukuthi bagoqele sisidumbu siyevekwa labo ngokufana nayo bese kulandelwa nje ichain yokuthi kambe owabo kudlala lo muntu esaphila kwaleso sikhathi abe ku self quarantine baze batheste babuyele ebantwini
umnumzana Ambrose Sibindi ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa lo ntungameli inkomo we studio 7 ekhona le kuBulawayo Kunjalo nje odokotela beZimbabwe labo bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela uhulumende aphuze ngayo ukukhipha imibiko emayelana labantu abalegciwane le-COVID-19 okwenza eminye imibiko ifike ngesikhathi abalala umkhuhlane sebeze batshona umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Lokhu kuza ngemva kokuba umuntu wesibili esebulewe umkhuhlane we-coronavirus kobulawayo ngemva kokuhanjiswa esibhedlela eqiniswa isihlabo njalo ekhwehlela. Inhlanganiso emela odokotela eyeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ithi ikhathazeke kakhulu ngendlela uhulumende aphatha ngayo lolu daba lwe-coronavirus. Embikweni abawukhiphe izolo ntambama odokotela bathi kuthethe insuku ezinhlanu ukuba isigulane sakobulawayo sithole impumela yokuhlolwa ukuba sinegcikwane kumbe hatshi okwenze labo babe sengozini yokuthelwa lomkhuhlane ngoba behlole isigulane bengelampahla yokuzivikela. Udokotela Andrew Mathore uthi ukubhubha komuntu wesibili kumele kube yisifundo kuhulumende lebantwini bonke sokuba lomkhuhlane usukhona elizweni njalo uyingozi. Udokotela Kenneth Mtata wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches uthi sokumele uhulumende acele uncedo lwama-test kits amaningi isimo singakabi sibi ngamandla
kwathatha amalanga amathathu ukuze ama results awe COVID-19 test aphume kusho ukuthi asilawo ama test kits akwadileyo ukuze ama test ayenze ngokuphangisa
esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Jairus Phiri uthi ngendlela uhulumende enza ngayo kasathenjwa nguZulu
okuhlupha ngokuthi umuntu lo sizawuthiwa ubhubhe ngeSaturday thina sitshelwa kuyi Tuesday ukuthi umuntu lo wabhubha ngeSaturday asazi ukuthi uhulumende ubevele elayo information le eyifihlile olayo bengakwazi
imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana ubhadaya moyo ehlule ngoba ubengadobhi ucingo isikhulumeli sakhe umnumzana Donald Mujiri utshele Studio 7 ukuba uzasithinta kodwa ubengakaphenduli ngesikhathi sisiya emoyeni ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu
kuthi ke ikhansili yedolobho lakobulawayo yethule isaziso sokuthi ilusizi ngokubhubha komuntu wakuqala kuleli dolobho ebulawa yi-coronavirus abohlangothi olubona ngokuhlanzeka kuleli dolobho bachasise ngokuthi baluphatha njani lolu daba u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo lezinye indaba eziphathelane ledolobho lakobulawayo
Obona ngokuhlanzeka edolobheni lakobulawayo, umnumzana Patrick Ncube uzame ukuchasisa kabanzi ngomuntu wakuqala obulewe umkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo ngomgqibelo esibhedlela seMathadei.
Ye, sibe lo baba obegula kwesinye isibhedlela salapha kobulawayo. Uthe ngemva kokuthatha amasampu, basebe siyawakhangela amasampu lana, basebe benanzelela ukuthi hayi isampuli yangkhona iphume itshengisa ukuthi ube lomkhuhlane lo e-COVID-19. So ubaba lo kutho ukuthi njengeyo yonke imkhuhlane le ethelelwanayo, sesizathi umzimba wakhe siwugcine njenge-city council, imuli yakhe ibifisa ukuthi achiswe, so sesenza amalungiselelo ukuthi simchise ubaba lowo.
Kusenjalo i-council yedolobho lakobulawayo isingene kulanga lesibili lokuhamba ichela idolobho ngemithi ngalesi sikhathi sokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokwalisa abantu ukuhamba-hamba emizameni yokuvimba ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. Unkosikazi Nesi Sampofu, isikhulumi sekhansili yedolobho lakobulawayo, uchaza kabanzi ngalolu hlelo.
Lamhlabe si continue awareness yethu ye-COVID-19. Siyakwazi ukuthi kule virus le eyenza uphepho kumbe ukukhwehlela esimamathekile emhlabeni jikelele. So lamhlanje ngedolobho lathi we've been spraying ama areas, ikakhulu ama areas lapho kule huge gatherings of people. Amanje ama shopping centers lamhlanje bese u CBD khona siza ngena siya kwamanye ama shopping centers out of town.
Uhlelo lokuchela idolobho lukhangelele ukuphela ngolwesihlanu. Ngasikhathi sinye i-council yakobulawayo yazise ngokwengezelelwa kwezikhathi zokwabelwa kwabantu amanzi okwensuku ezine lengxenye kuqala lamuhla. Unkosikazi Mpofu uqhubekela phambili echasisa ngalokhu.
Amanzi njengedolobho sesingene ku-108-hour water shedding. Esikucelayo kumuli yakobulawayo ukuthi amadamu yethu aseku 32% full, angu-2 have already been decommissioned and enye is due for decommissioning ngo May. So kusho ukuthi sesisele lamanzi amalutshwana kakhulu. Esikucelayo ukuthi si continue silondoloze amanzi even lakathesi ngesikhathi lapho esifanele sibe sinanzelela ukugeza kwethu izandla. Esikucelayo asigezeni izandla bese si sebenzisa futhi amanzi lana kumbeni ukuflasha izambuzi.
Izakhamizi zingayeka ukulondoloza amanzi, ikhansili ibike ukuba ilakho ukukhuphula amalanga idolobho lingelamanzi. Yimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abantu abaningi namhlanje behluleke ukuthatha imali emabhanga njengoba iningi lawo abevaliwe. Kuthi lamavinkili avame ukuthathelwa imali ezivela phandle kwelizwe anjengabo Western Union lawo abevaliwe. Kulamalutshwana avuliweyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi ilizwe lilwisana lokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane we-coronavirus, amabhanga amaningi elizweni abevaliwe lamhlanje lanxa uhulumende laye izolo ukuthi avulwe ngesikhathi sokusebenza kohlelo lokwalela abantu ukuhamba-hamba mahlayana lokubuthana olwe-lockdown. Omunye wabaswele imali yakhe ebhanga ngumnumzana Libert Mgari uthi uthwele nzima ngoba wayengakathathi iholo lakhe i-lockdown iqalisa.
Mina imali yami yangena mhlaka 30 ngelanga le-shutdown, so azangikwanisa ukuyithatha and bese ngithabe kakhulu ngizwe ukuthi i-government ithi amabhenki azavula namuhla, kodwa ngihamba e-town I was disappointed kakhulu ngithola ibhenki livaliwe. Angisakwazi vele ukuthi ukudla kwamalanga asephambili ngizakuthenga ngani mina.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Reward Kasanga yena othi udubo lokuphila abantu bengelamali luzakwenza ukumelana nale lockdown behlezi ezindlini kube nzima.
Hambe edolobheni ngaswele imali, heyi kunzima. Becela ukuthi ngabe igovernment ingasisiza sikwanise ukuthi sithole imali emabhenki ukuthi sikwanise ukugcina imali zethu.
Umnumzana Godfrey omunye oswele imali uthi uhulumende kumele angenele kudubo lolu ngoba amabhanga engasilalelanga isiqondiso sikahulumende.
Ngihambe ebhenki namuhla ngaswela imali. Kodwa uhulumende wayekhulumile wathi singahamba emabhenki during i-period lockdown sizayithola imali. So nxa siswele imali emabhenki njengokuthi enjiswa kakhulumeni ukuthi sizayithola, ngisakwazi senze njani.
Udubo lwemali eZimbabwe luya luqhubeka ngoba abaningi beyithenga kubo siphatheleni ngentengo ephezulu. Loba kule nkuthazo yokusebenzisa imali yabomakhalekhukhwini, kunzima ukwenza lokhu ngoba intengo yempahla ngalolu hlobo isuka iqonge kunalokhu okujwayelekileyo. Imizamo yokukhuluma losibalukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ umnumzana John Mangujka yehlule. Loba nje namhlanje kulilanga lesishiyagalolunye sokulandela kweziqondiso zokuhlala ngemakhaya ise-lockdown emizameni yokuvimba ukumemetheka lokuthelelana kwegciwane le-coronavirus, abantu bayehluleka ukuhlala ezindlini ngenxa yesimo somnotho elizweni esingamanga kuhle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Singakayi esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguNtungameli Nkomo.
Abantu abangena kumakhulu lamakhulu basele bengelandawo zokuhlala kweleGhana kulandela ukutsha kwemikhukhu yabo duzane lesigodlo salelo lizwe iAccra. Inkulungwane zabantu abahlala eWuhan kweleChina lapho okwaqala khona iCoronavirus ngomfalakazi seziphumile ezindlini kulandela ukuyekethisa kukahulumende phezu komthetho obujonge ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Umongameli wele Iran umnumzana Hassan Rouhani yena usecele isikwelede semali engange 5 billion US dollars kunhlanganiso ye-International Monetary Fund ukuze lelo lizwe lenelise ukulwisana le-coronavirus.
Umsakazo we-Voice of America namhlanje uzalethulela ingxoxo-mpikiswano ngomkhuhlane we-coronavirus kuhlelo lwe-Straight Talk Africa. Ophethe uhlelo lolu, uLeonard Modou, uthi ingxoxo-mpikiswano le izabe ile ngcwethi ezibona ngezempilakahle uDokotela Ibrahim Abubakar osebenza uhlangothi lwezempilakahle kwele Nigeria, uDokotela Hasmid Ogweyi Uma osebenzela e-Africa Center for Disease Control, uDokotela Tion Fiers osekolitshini le-Columbia University kwele Melika, lo Dokotela Salim Abdul Karim umqondisi we-Center for the AIDS Program of Research in South Africa. ULinford uthi kukhangele lokuthi abantu bazabuza imibuzo etshiyeneyo ngomkhuhlane we-coronavirus besebenzisa ama-videos njengoba kungavunyelwa ukuthi kwenziwe umhlangano wokugudlana phakathi kukaZulu. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezikhangelele ukuba ziphatheke kungxoxo-mpikiswano le ngokubuza imibuzo etshiyeneyo, umsakazo we-Studio 7 uzalethulela udaba lolu ebulenjini bokuxhubana enkundleni eye-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele, lele-VOA Studio 7 kanye le-VOA Shona ngo 8:30 ntambama. Umkhuhlane we-coronavirus uqhubekela phambili usabalala emhlabeni jikelele uthatha imphefumulo yabaningi mihla ngemihla. Lanxa ele-Bhilithani njengawo amazwe omhlaba liphakathi kokulwisana lokuvimba ukuthelelwana kwalomkhuhlane ngesiqubu esikhulu, kulabanye asebethethwe yiwo abagoqela ezinye izizalwane zeZimbabwe eziphakathi kwenani lasebebulewe yi-COVID-19 kwele-Bhilithani. Yintethele zindaba ye-Studio 7 uyezivatshisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
So lamaviki adlula amabili uhlelo olwe-Bhilithani lokuthi abantu bahlale ezindlini banganyakazeli, kodwa inani labasebulewe umkhuhlane uqhubeka liqonga mihla ngemihla. Nangu kulintoka kulumende umnumzana Boris Johnson oloke sesibhedlela ngemva kokufunyanwa le coronavirus. Unkosazana Sandra Nyoni, isizalwane sezibaba ehlala eBrithani, ubhutshelwe ngumalume wakhe ngomkhuhlane we-COVID-19 edolobheni le-Birmingham, lapho kuthiwa wezwa sephethwe likhanda loqhuqho.
Engacina engaselamandla, umkakhe wamgijimisela esibhedlela sase-Birmingham. Salandela ukuthi siyombona odaba salisa kunye nomkakhe, waliswa ukungena. Asizange simbone egula. Qinise sibona ngamapolisa afika endlini besitshela ukuthi umalume kasikho mhla ka-3 April. Asikwazi lokuthi senzeni, silinde ukuzwa ku-government. Nomkakhe labantwana ababili akula kubuthana okukhona endangazi kuyathiwani, sidabukile bhuti ngepolisa.
Esinginjalo isizalwane sezibaba ehlala eCambridge khona le England, ukwazana Stable Dube ngomunye ofunyenwe elegcikwane le-COVID-19.
Angizwa kahle, bathi nilama symptoms e-corona. They tested me, bathi ngi-positive. Ngiyesaba ukufa, ngithiye abantwana yimi njalo engigcina umama ekhaya. Ubaba wafa last year. Ngiyakhuleka ukuthi ngingafi. Sometimes ngiyehluleka ukuphefumula.
Abanye kodwa baphepha kulo mkhuhlane, njengomnumzana Mandy Ndlovu ohlala edolobheni le-London obehlaselwe yileli gcikwane le, kodwa ke usengcono.
Okungumkhuhlane lokhu sekwangihlasela ke lami, lokhu esithi okuyi-coronavirus lokhu. Ngithemba lokuthi kungihlasela nje ngenxa yokuthi njengombalisi sihlangana labazali abaningi, labantwana abaningi abathiyeniyo lokhu lalokhuyana. So kungenzakala ukuthi-ke ngikuthethe khonapho ke lokho kungumkhuhlane. Pho ngithe sengikutholile lokho kungumkhuhlane lokhu, sengisizwa hawu nanku umphimbo wami usuthisathisa lapha, nanti ikhanda selingitshayatshaya, hawu dudu sengikhwehlekhwehlela. Kathi sewutheni lapho?
Uthi kwaba kubi uNdlovu sokumphethe kakhulu, udokotela wakhe wacinisithi kahanjiswe esibhedlela.
Fonela u-111 u-999. Lokho usokusitsho ukuthi sokumele uhanjiswe esibhedlela. Uye kuhotha bona abantu o-ventilator kumbe njani njani, nxa bebona ngazathi ngendlela abakubona ngakho yikho khonokho. Kanti-ke yizo izinto zenizeyangizisaba ke sonizo. Futha nini bantu bakwethu, lingafaka wonke o-Vicks sibona aba, lifake ama-onion labo garlic, wonke ama-orange peels, konke lokhu, libone ukuthi everyday nxa usiyalala uyafutha. About 2 weeks sengizenzile izinto zonke lezo. Ah, ngiyezwa selumzimba usongani uyavumavuma. Nanko sengani sengiqinaqina.
Umfundisi omkhulu we-Methodist Church u-Reverend Chaplain Clopas Sibanda uphatheka kabanzi kulezi nsuku eduduza njalo ekhulekela abafelweyo nabahlaselweyo ngumkhuhlane lo.
La ma-Zimbabweans lawo ayaselahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane lo othiwa yi-COVID-19. Thina njengabanali sihlangana labantu abaningi abagulayo, abafelwayo labo siyakhuleka nabo sisebenzisa i-social media. Njalo siyakhuleka nabo sisebenzisa even amafoni. Kufonelwa njalo ngabaningi abalezihlobo ezigulayo, sibe sesikhuleka nabo sibancedisa ukuthi bakwanise ukukhopha kulesi sikhathi esinzima kangaka.
Umfundisi Sibanda ngaphandle kokuthandazela uZulu ukhuthaza abantu bonke ukuthi balandele izixwayiso ngalo mkhuhlane.
Ngicela mahlabe Zulu silalele okushiwo ngabezempilakahle lapho esihlala khona, kanye nokushiwo nguhulumende lapho esihlala khona, ukuze sivikele ukumemetheka kwalowo mkhuhlane kakhulu. Ekuhlalisaneni ezindlini ku-lockdown, kube nokuhloniphana, kube nokuhlalisana kuhle, abantu bethokoza bejabula. Inkosi ibe nathi, inkosi isigcine, inkosi engumalusi njalo eyisiphephelo sethu ibe nathi ngalesi sikhathi sobunzima. Engikuthembisayo ebantwini bonke yikuthi ngoJesu sizanqoba kuze kube naphakade. Amen.
Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele inkulungwane zabantu, njalo usuhlasele abantu abedlula isigidi emhlabeni wonke jikelele. kunje inhloko kahulumende eBritani umnumzana Boris Johnson ulokela lisiwe kuhlangothi lwabagula kakubi e-ICU esibhedlela seLondon leSt Thomas. I-COVID-19 ayikhethi isimo somuntu emphakathini, ayikhethi inhlobo loba uhlangothi, iyabulala. Ngakho-ke ingcwethu zezempilakahle zixwayisa abantu ukulondoloza ukuhlanzeka ngokugeza izandla sikhathi sonke, ukulandela iziqondiso zokuhlala ezindlini, bengayi endaweni eziyabe zinyakazela abantu, bengabuthani njalo balondoloze ukuhlanzeka okwezinga eliphezulu. Imele Studio 7, ikamela mungeza Chisa Sibanda.
Umongameli Mokgweetsi Masisi weLebotswana uthi kwakuqakathekile ukubana aye kweleNamibia lapho ahlangana khona lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze bakhulumisane phezu kodaba lwabeZimbabwe abangena elizweni lakhe okungekho emthethweni, ikakhulu kukhangelwe uhlupho lomkhuhlane weCoronavirus. Intatheli yezindaba yeStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Umongameli Mokgweetsi Masisi utsho la mazwi emhlanganweni lentatheli yezindaba eGaborone ngolwesibili. Uhambo lokuya eNamibia olwenza inkokheli ye-Angola, Botswana leZimbabwe lusole kakhulu liningi ngesikhathi umkhuhlane wecoronavirus uqala ukumemetheka emhlubulweni wangezansi lwezwekazi le-Afrika. Edabeni lwabeZimbabwe abangena kule Botswana okungekho emthethweni, ikakhulu ngesikhathi somkhuhlane wegciwane le-COVID-19, uMasisi uthi wakubona uqakathekile ukuthi akhulumisane lomunye wakhe ukuze kunqabelwe ungazwisisani phakathi kwabomakhelwane.
We are neighbors of Zimbabwe. There are very many Zimbabweans, legal and
illegal. Ukula beZimbabwe abaningi kule Botswana abalemfanelo labangelamfanelo. Ngakho ke kumele kube namanyathelo athathwayo ikakhulu sikhangele abaselizweni okungekho emthethweni. Udaba lwakhona belungaba lakho ukuvusa ukungezwani phakathi kwamazwe omabili. Ngakho ngabona kufanele ukuthi ngihambe.
Ekuphendukeni evela eNamibia, umongameli Masisi uzivalele endlini engahlangani labanye abantu okwamaviki amabili ukuze kube lesiqiniseko sokuthi kathelelwanga igciwane le-coronavirus. ELeBotswana lilungiselela ukungezelela isikhathi sokusebenza komthetho wayo o-state of emergency wethulwe njengendlela yokulwisana le-COVID-19. UMasisi uthi ufuna inyanga eziyisithupha ilizwe lakhe lingaphansi kwe-state of emergency, noma nje inyathela leli zichothozwe ngabamabandla aphikisayo. IBotswana ephakathi kohlelo lweziqondiso zokwalela abantu hamba-hamba loba ukubuthana olwe-lockdown. AbeZimbabwe abahlala kweleBotswana labo baphakathi kwe-lockdown eyaqala ngolwesihlanu oludluleyo. Umnumzana Andreas Banda esizalwane seZimbabwe esihlala kweleBotswana, lanxa ebona ukuqakathekile kwale i-lockdown, kunzima ukuziphilisa kwisimo esinje.
Amaqhinga asefakiwe ukuvikela umkhuhlane mahle, kodwa ngithi ke thina abavela phandle kunzima ngoba iningi lethu singabaphila ngemsebenzi yokuncengisa. Uzathola ukuthi namhlanje ithisijobu lapha, kusasenza ithisijobu lapha. Nxa sekunje isimo sangikhona kunzima ukuthola imali, njalo asikwazi ukuthi kuza kwenzakalani ngemva kwamalanga ayi-28 la.
Umnumzana Mthabisi Dube ohlala eHabron uthi ngesikhathi se-lockdown kusuka kube nzima kulabo abangekho duze lezihlobo.
Kunzima ngoba awazi ukusebenza ukuthi imuli ithole isinkwa endlini. Kodwa ke kusinika ithuba lokuthi sichithe isikhathi lemuli zethu, ngoba empilweni lezi sisiba busy kakhulu, sigcine singelaso isikhathi sokuthi sichithe lemuli zethu. So kusiphi isikhathi ukuthi sichithe isikhathi nabo. Kodwa ke ukhumbule ukuthi kulabanye abakhathana kulezihlobo zabo, kuba nzima kubo ngoba umuntu uyabe yedwa esikhathini esinje.
Iningi labeZimbabwe lihlala kweleBotswana liphila ngokudinga imisetshenzanyana, ama-peace jobs. Ngakho ngesikhathi se-lockdown kunzima ukuthi baphile. Umongameli Masisi uthi akwacaci ukuthi banqoba empini yokulwisana lokumemetheka kokuthelwana kwe-coronavirus, ebalisa ukuthi amalanga e-lockdown angengezwa. Sekubanjwe abayisithupha abalomkhuhlane we-coronavirus eBotswana, kwabhubha umuntu oyedwa. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7, ngiSabron kweleBotswana.
Singakagqibi uhlelo lethu lalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ukubulawa komuntu wakuqala wakubulawa yomkhuhlane we-coronavirus kwethuse izakhamizi zaleli dolobho, njalo zithuthile nodaba lokuthi akulasibhedlela kuleli dolobho esilungile ukonga abayabe sebegula. Siligqoba-ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngikhathi zesizinayo. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.